Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo.
Kumele kube lo mhlangano we National Executive, lo mhlangano we National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo.
Kambe umkhokheli webandla le EFF kwele South Africa, umnumzana Julius Malema, wake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na.
I-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ibandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho achothoza khona inhlanganiso yebhethu likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yeZANU PF, official position kaluhulumende osibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli ye-MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo laleli bandla phambilini kokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 Mbimbitho. Lanxa abanye abasekeli baleli bandla bengafuni ukuthi liguqulwe ibizo, iziphathamandla zalo zibikwa zikubone kufanele ukuthi zidinge igama elitsha ngemva kokuba umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Munzura ethe bazancintisa kukhetho besebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Hayi, okwakathesi asikatshelwa ngebizo ngoba kule mhlangano emibili emele yenzakale. Kumele kube lo mhlangano we-National Executive, lo mhlangano we-National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo. So okwakathesi izandla zami zibotshiwe, ngeke ngakutsho ukuthi siqonda ngaphi ngodaba lwebizo.
Amalungiselelo okhetho ikakhulu khona ngapho kobulawayo ahamba njani?
Amalungiselelo ahamba ngendlela ngoba kulamawadi ambalwa lapho kwakhitshwa khona amalunga e-MDC Alliance. Kuwadi 3 kwakhitshwa uTinashe Gambarami, kuwadi 8 kulapho kwabhubha khona uMamuroni Mdara. So lapha kuzayo ngikhitshwe umuntu. Kuwadi 9 uLodonason Mabutho wakhitshwa laye. Kuwadi 12 kulomama uLilian Mlilo. Kuwadi 18 kulomama uConcilia Mlalazi wakhitshwa laye njalo. Kuwadi 19 kuloClayton Zana. Kuwadi 20 kuloErnest Rafomoyo. Kuwadi 21 kuloTino Umfoka Maphosa. Kuwadi 26 silaye uNorman Hlabano. Ngathi yiwo amawards la aphuthwa kwakhitshwa abantu. Liyakwazi ukuthi umthethwandaba waletha umbiko okuthi enkulumane uMP wenkulumane okucaca phulu kumele abuyele endaweni yakhe. Lephumula uHonorable Bucelesi le Mahlangu kumele abuyele endaweni yakhe, abuyele eParliament. So ngathi ukuthi umsebenzi esikhanye nalawo yiwona lo.
Kuma by-elections aseke yenziwa, sibona ukuthi iZANU PF ivame ukunqoba. Libona linqoba yini kuma by-elections azayo la?
I-by-election ivele iyahlupha phakathi kwesikhathi lapha ngoba i-by election kuvame ukuthi ZANU-PF yathatha ama resources e-government baguduze esikhwameni se-government besebenzise imali kahulumende ombeni basebenzise izimoto basebenzise noma yini into ekahulumende ukuthi bawine noma amapolisa noma amasosha zananzela ukuthi kuke kwaba leyokhetho i-by election ensiza lapho abaguduza khona isipala se-GMB wanikezwa abantu ukuthi bewine abantu be-MDC babencitshwa emaphandleni ngale bayaletha amakhuba lenhlanyelo lezinye izinto betshela abantu ukuthi hhayi ongasapoti iZANU-PF kathole so izinto eziyenza ukuthi kwesinye isikhathi kube sokwenza ngani iZANU-PF yanqoba kanti hhayi basebenzisa udlakela ngoba uzananzelela wena ukuthi bona laba be-MDC ukuthi beyofika ku-polling station bayasebesaba
umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
asambeni madoda siyovota
asigambe umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema owake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na izolo uMalema ubhotabhote endaweni ezithengisa ukudla ama restaurant ebuzisisa ukuthi bangaki abokuza abaqatshwe kulezi ndawo intathele izindaba yestudio 7 uThuso Khumalo ulandele umnumzana Julius Malema ukuze abone kade kusenzakala ke sizwe udaba asiqoqele lona
Umnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eseMall of Africa eMidrand yakufikeni kwakhe kube lokuxoxozela kukhulu bephikisana lophete isebenzi kulelo vinkili
Yes, I made an appointment to come see you today
in what capacity
you'll understand when I'm a member of parliament
okay,
that's number
have you
one.
Got an official sanction from parliament
I don't need
here.
A sanction to be here
you're an official government business
I'm not government you see the arrogance you are displaying my man
no We're not going to meet with the delegation, Julius. I'm sorry, I can't.
Then there was a resident on FN because we have appointment with you.
Umkhokheli we-EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa.
They are dividing our people because when you are here and you are told people who don't come from here are the
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekujiya abaningi bemangele ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho kathesi
I will never take a platform and denounce Africans I will never do it if it means votes are going let them go
angisuze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi
I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home
kodwa kumnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kunengi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela imisebenzi
African brothers and sisters
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungile lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi
let's work together
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi siphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhatshe abakwamanye amazwe abaningi isigcwele emfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni kusenjalo umgcini isihlalo wenhlanganiso yezimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo
besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants
ezinye siphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela hathi abokuza ngimele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo
Iban ibandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho acothoze inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe lapho okubikwa kwabulawa abantu ngesikhathi segugurawundi esithi inhlanganiso le ayiqhubi lomsebenzi ngokusemthethweni ilandela iziqondiso zikahulumende. Isikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi bandise ukuthumela iqula lamalunga abo emikhosini yokubeka amatshe la njalo bayaxhasana lenkokheli zesigaba ukwenza amazwi kamnumzana Jaramba engabi liqiniso. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yezanu PF official position kaluhulumende osubusayo ukuba abazisoli utshengise ukuba ulobuqholo utshengise ukuba kahloniphi kodwa kungasiyo into ongahloniphi kuyikuthi ukhuluma iposition yobukhokheli bakhe bonke bebandla lakhe lezanu PF kuyadanisa kakhulu ukuthi umuntu ekhuluma soyana ngento embi yenzakalayo kukati ngabe ube ngumuntu obekwanile ubeza khuluma la ekhondema kumbe sola lesi senzo esibi kangaka sokuthi bahambe baye bomba ilitshe lesikhumbuzo elalifake emangcwabeni abantu ababebulewe yibo ngesikhathi segugurawundi kodwa yena ukhanya ikhuluma esola abantu abalifaka ukuthi babevele belifakelani lelo litshe kasoli laba benza ukuganga repeatedly lokhu bekuphindaphinda bekwatula bebomba leli litshe okutshengisa ukuthi singela kuthandabuza kukhanya ulesazela uhulumende ulesazela ngesenzakalo lesi sibi kangaka so mhlawumbe sikhulekela ukuthi ngelinye ilanga babe khona baba answer igqumba abaphendulayo ngindaba yelilitshe ngoba kudele kungaka abantu beMathebeleland asosi kuvume kubi kakhulu angazi ukuthi ngisole ngamazangana
ngezenye indlela belibona kufanele njengebandla ukuthi inhlanganiso ezimele iziqhobelele umsebenzi iyodo njengalokho okuthiwa umnumzana Chara
inhlanganiso leyo bhethi kwaZulu yenza intando kaZulu walapha kithi eMathebeleland ukufaka lelilitshe bekuvele kuyinto ebivele ifiswa ngabantu bakithi eMathebeleland asonto yenhlanganiso le kuphela yinto yomphakathi wethu wonke sibambene singabantu beseMathebeleland lathi njenge MDC Alliance lapha eMathebeleland South sihlala sithumela abameli kumbe ama representatives kulolu hlelo kumbe mhlawumbe ma kube lomsebenzi onjengalo so yinto ehlala isenziwa abantu bebambene kusukela ezinduneni osabhuku laba bonke ubukhokheli besigaba sakithi lapha eMathebeleland siyahlangana singela ukuthi umuntu ngowayiphi party kumbe ngowaliphi bandla ngaphandle kwalaba abavele kuyibo esibathi ngabathakathi abavele babulala abantu ngegugurawundi yibo mhlawumbe abangaphathekiyo ngoba umthakathi ukuthi akhululeke kakhulu emsebenzini ukukhumbula umuntu wabulaya nguye kuba nzima kuyi ungamnanzela uCharamba uthe ekhuluma wathi mabhonzo ekuwona mabhonzo ekutshengiseni ukuthi engqondweni yakhe uzitshelta abantu bakithi laba bababulalayo abaqakathekanga thina sikhala ngabafowethu sikhala ngodadewethu labazali bethu abasishiyayo yena ukhuma ngokuthi athi mabhonzo mhlawumbe ngantwa ngamabhonzo embuzi mbe amabhonzo amadonki lawa so izani PF ivele yazitshengisa i-true colors zayo ngesikhulumeli sayo wenza into embi kangake luhlazo kangaka
okokugcina kahle kahle lina belifuna udaba lolu luphathwe njani
uhulumende wezana uPF lo uvele utshengisa kuba kazisoli ngento ayenzayo ngeground ungakhumbula izikhathi kusabusa umgabe uze waphuma ehluleka konke avula umlomo wakhe axolise at least ngesenzakalo sabo lesabasenzayo lalo ndodo sekhona umnangagwa laye futhi ngokufanayo zawuvula wakhe umlomo exolisa etshengisa ukuthi uyazisola ngento abayenzayo kuphela uhulumende omunye nguye ozadila le ndaba le ngendlela ezamhlawumbe ezabhodlisa abantu ngoba lesi silonda sesithethe 40 years bekudinga ukuthi abantu bakithi bahile kumbe baphole kube le process ezabenza kuba banjani baphole ngemvana kokulahlekela ngabantu abaningi kangaka kodwa into yokuqala ikuxolisa konke lokho okunye abakuningi ningaba kukhulumayo kuvele kakusuze kusisebenzile thina njengabantu beMathebeleland
lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ebesixoxa laye esefilabhusi
uk
ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi abedlula amakhulu amane 411 babanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMaswingo abedlula ikhulu 113. Kumanani ayizolo kulabedlula inkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukhetho lokudinga abazamela ibandla leZANU-PF ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho obelumele lwenziwe izolo ludluliselwe namuhla kulandela ukuqhamuka kodlakela. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi kulamanye amasiko esintu akhuthaza ukudlwengulwa kwamantombazana asakhulayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu, lisakazi lindawo ezingathatha ihlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo. Hayi, siyawubonga umsebenzi wenu, sithi liye phambili, liyibambe njalo, liyibambe njalo ngoba phethe eZimbabwe sesizizwa kini, sesithembele kini Studio 7. Yayi, siyawezwa amaphathi, siyawezwa amaphathi impela labantu bakhuluma bathi imithwakazi yabandlulula, imithwakazi yabandlulula, imithwakazi kayibandlululi, imithwakazi kayibandlululi muntu, abantu yibo abazibandlululayo bona. Ungakhangela ukuthi amaphathi wonke akhona eZimbabwe, wonke amaphathi alabo vice president ababili, bathi imithwakazi ayila vice president ababili. O vice president ababili ngabani? Ngabani elizweni? Elizweni elincane kangakanje eZimbabwe ngabani? Siyabona ukuthi kuyo kulobandlululo khona khona kula amabandla nalawa athi imithwakazi lobandlululo njabo MDC. Yiyo MDC waseyasibizwa kakhulu impela bekhona ukuthi imithwakazi lobandlululo. Kulo bandlululo yiwo. Ungakhayela futhi abasendebeleni abaningi basiziba amasekela bonke akulothwa kulesikhundla khona kubo MDC labo. Akubo ZANU-PF yakhona le. Iyayifundwe le audio, ifundwe le audio beyizwa abantu. Imithwakazi ayila bandlululo. Pambili ngemthwakazi Republic Party yibandla lingasikhulula edabeni lwesikilo namhlanje aluncindiso esalifakwa yiZANU-PF labo MDC. Bezosithathela iminotho wethu, bezosithathela yonke into yethu, asilala udwa ezinxa yeZANU-PF leMDC.
Sanibonani bantu bakaStudio 7. Hayi, ngiyaphila yazi. Ngisacela ukuthi kulo ndoda okhulume wathi iMRP ikhuluma ihleli ifuna ukuthi ilokhu ze engani icela inkomjetiya. Hayi, thina kasifuni ukulwa, kasifuni dlame, umqondisi kafuna ukulwa. Sifuna ukuthatha nje uhlangothi lwangapha kithi eMandebeli kahle sikhululekile, kungabi lempi ngoba utsho njalo nje mhlambe umuntu wakithi ukude kabe ukuthi namhla kungabe kuliwa uzobe ungekho. Ungagqugquzela udlame sibili, siyacela umuntu wenkosi. Hayi, asifuni bese ungani ukuthi iMRP ifuna impi. IMRP kayifuni impi, sifuna ukuthula. Umqondisi ufuna ukuthula, lathi singabalandeli beMRP sifuna ukuthula mpela. Ehlisa umoya nje umuntu wakithi. Wela njengoba uzizwila ngazi mbeku into evikini leli last week kodwa emalangeni akuwesine Friday khona usithi sikhuluma sidlile ingani sifuna inkomjeti. Ayisikho khona kumntu wakithi. Hayi, thina sifuna nje ukuthi sithathe ilizwi lethu kahle, sikhululekile, kungela dlame, kungelampi. Asiyidingi impimpi, salwa kakhulu thina, simanxebanxeba nje sinje namhlanje. So ma ukhuluma ngempi yazi ufuna ukusibisela entweni enzima kakhulu. Yize singatholanga lutho empini, salwa sasingamagorilla mfowethu, kukhala i-AK-47 mhlambe kawuyazi ukuthi i-AK makuthi iyakhalikhala njani endlebeni yomuntu. Iyazi indlebe itshona iduma mfowethu, sasiphethe ibhamu thina ngokungadlali. Ngiyabonga.
Sanbonani basakazi be Studio 7 odongameni ngomo nabo Israel sisasibanda ninjani nabalaleli niyaphila lonke siyajabula inkulumo ezikhulunywayo siyazijabulela ngoba i Studio 7 umsakazo okhipha indaba ezimnandi indaba njalo eziliqiniso ngizothi ukuthi ngithi edabeni lwamabandla ahlukeneyo ngingathi ukuthi nithini kodwa ke ngisithi omunye nomunye mangabe khankasa yeke ukubheka ibandla labanye akabhekana nebandla lakhe mangabe ekhankasa engatshela abantu ukuthi bengayenza ukuthi ebandleni elithile wena bhekana nenkinga zakho ebandleni lakho uqhubeke ukhankase mangabe izaphu ungayithandi iyeke injalo iyizaphu ungaphazamisa abantu amakhanda ngokuthi abantu bengavoteli izaphu bevotele umthwakazi ekubeni yena umthwakazi ethena akangeneli ama-election uzama nje lo muntu ukuthi aphazamise izizalwane zaseZimbabwe ezihluphekayo ukhuluma enjalo nje akekho nasezweni so asifune abantu abaphazamisa abantu ngoba amandla awekho kuye eyedwa amandla asebantwini baseZimbabwe abahluphekayo so abantu i-choice ngeyabantu asoyomuntu so umuntu uma ngabe ekhankasa engakhankasi egxile kwenye iparty ngoba uyayizonda wena khankasela iparty yakho ukhuluma le party yakho uyibuze ukuthi kungani ngafuna ukungenela kuma-elections or ngithi kuma-by-elections so asithandi thina ukuthi ngidinge nje ngowezabo bese ngithi abantu bengavoteli umthwakazi abantu abavotele iparty abayithandayo yindlela yokuthi ukhankase ebantu ngoba abantu manje uyabadida uma usithi bengavoteli izabo ngoba abantu bayayithanda izabo wena uzama ukulahlekisa abantu bezimbabwe ukuthi bebelokho beqhubeka uyazazi ukuthi ngitsho kubani uyazazi nalo engikhuluma ngiqonde kuye ngingasho ukuthi mhlawumbe ngiyamlwisa kodwa ngiyamqondisa ngoba inkulumo yakhe ayiqondanga itshekile so asifuni inkulumo ezijekileyo eziphazamisa abantu abantu abakhankase ngendlela e-right ngeke thina sithi sinje bese sithi abantu bengavoteli umthwakazi ngeke sikusho lokho akusinto e-right leyo wena khankase uqonde lokho okuqondile musa ukutshela abantu ukuthi bengayenzi lokho ngiyabonga
zalibonani kustudio 7 okhulumayo ngasombuka ya ngicela lamphela ifaki audio yami la imizwakale ebantwini maybe izoba losizo ngikhuluma ngomthwakazi umthwakazi uyazibonela ukuthi angeke alunge kuma-elections sebesithi ngeke bengene kuma-by-elections betha kulasikhathi hhayi bantu bakamthwakazi kingafuni ukugembulisa abantu kingafuni ukugembulisa abantu ngamavoti abo lingadlali ngabantu mina ngokubona kwami nje ngaba abantu bahlakanipha bevotele uMnangagwa bevotele lo Chamisa kuphela yibe mbabona abantu abangaba la mavoti angcono kulabo bonke ngoba ungakhayela vele omonzora ikuyini omonzora lani bantu bakamthawazi ningadlali ngabantu ngiyabona
linjani kustudio 7 ngumuntu ngangisetsholotsho benilalele nje nsizwa abanye bekhuluma lapha ngokusola ukwengezwa kweziqondiso ze-lockdown kumbe ukuqhubekisela phambili i-lockdown well kubuhlungu vele xa bebuza ubuhlungu vele abantu bayakhala but i-concern yami ikakhulu ilapha ekuthini why kati i-lockdown le ingani amabhawa iyawachiphisela ebusuku ikakhulu kuyagidwa amabhawa kuyavalelwana ukuthi ngci kwenziwa imchikicha sonke why laba bantu kati bengathenga utshwala bayenathe ezindlini kati njengokuba bethenga i-grocery kuyini kati vele kutshona ebhawa kulalwe khona kuze kutshaya 12, 1, 2, 3, 4 ekuseni bhawa kulokhu alibondi spread corona khonoko abantu sebedakiwa basazazi bongubambana bephefumulelana amabhala athengisa utshwala bengavumela abantu ukuthi benathele phakathi ube bebatshayela amaradio bebegida bebangale msindo lokhu yikho kuyizinto okurongo kwi-influencer nxa kuyukuthi ikhoreni ikhona kodwa nxa kuthi ayikho ayi kakhutshekwe kunjalo ya kodwa mina ngithi kabathenge benathele ezindlini thenge benathele bathele ezindlini beli bengahlali phakathi bengahlali phakathi bathenga inxa befuna mbubo obuningi obapheliwe abathenga utshalo obuningi behambelalo labo benathe ezindlini zabo khona ngale ngoba nxa bebuthela bamabha bavuthene besebeyizindlu eziningi ezijiyeneyo ezijiyajiyeneyo so omunye lomunye esuka lapho esiya kwenye indlu omunye esuka esiya kwenye indlu bechayisa bonke bahamba bele mkhuhlane ezindlini ezijiyeneyo but bayathenga bebe buningi omunye lomunye enatha lapho ahlala khona ngibonani ku-right lokho
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Umongameli Joe Biden uyafikisa umnyaka owodwa engumongameli namuhla. Izolo uBiden ulandise umnyaka wakhe wakuqala engumongameli. Uthe umnyaka wakhe wakuqala ubulukhuni ngenxa yobhubhane lweCOVID-19 kodwa wenelise ukukhuthaza abantu abaningi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. UBiden uthi ulethemba lokuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe elakuqala kuzakuba lobubelo. Kesizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before. Unemployment dropped, the unemployment rate dropped to 3.9%. Child poverty dropped by nearly 40%, the biggest drop ever in American history. New business applications grew by 30%. The biggest increase ever.
Lawo bekungamazwi kamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika.
Mbona hathi wenze kuhle kakhulu ngoba ungakhumbula kuhle sibili lapho besivela khona iminyaka leyana engu-4 iziphithiphithi lezi bezilapha ukuziphatha kukamongameli obekukhona inkulumo beziphuma emlonyeni kuyonke lokhu kuthethiswa kwabantu kuphunywa kwama-organization aqakathekileyo emhlabeni. I-United States ibisingasakhanyi njengelizwe elingumkhokheli emhlabeni. Mina mbona ngathi wona lumnyaka sithethe uBiden wehla yonke into, wehla kwachuma yonke into, kwathula yonke into, kwalandeleka ukuthi kuvelwa ngapi kuyiwa ngapi. Mina khona lokho mbona ngathi ngamtshayela ihlombe ngakho khona lokho ukuthi kwenze kudle sibili kakhulu. Okunye afike lapha kungathi kuyahlupha bekuyikukhona ukubhubhane lolu lwe-COVID ukuthi khona lo obekhona kade engathi ulukhangela njengento okuthiwa yi-fake. Manje ke fika lapha nefica vele kuqhamalazile kungaqedakali ukuthi kumi njani ukuthi kumbe umkhuhlane uyelatshwa kumbe umkhuhlane abantu bayahlatshwa amajekiseni kumbe kuyathwala. Wafika ngesidumo sibili wafaka umgomo wakhe ukuthi kuze fika u-April June fanele kube labantu abangakaze behlatshiwe. Abantu basukuma bathi zimu bayahlatshwa. Even lo mhlaba waqala ukulandela ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni leyokuvikela ubhubhane lolu. Kanti-ke ungakhangela la i-economy ubethe thatha laphana habe kuvele kuqega sibiliso kungada kuqedakali kusiyale kutshaywe i-corona. Kodwa ungakhangela indawo eziningi zihlumile zavuka zema. Imisebenzi isikhona sokusweleka abantu bokusebenza. Enyanzeni ngicabanga ukuthi ngabe nje wakithi umuntu aphongubutha abantu e-Afrika babuye bazengena imisebenzi ledinga abantu lapha engelabantu.
Manje zonke ingxaki lezi ezikhanya zibangelwa lubhubhane lwe-COVID-19 asoze zisetshenziswe na ukuthi engavotelwa ngokhetho olulandelayo.
Mina vele mbona ngathi uBiden akusasweleki ukuthi ajone ezihlupha ngokuvotelwa futhi ngoba yena vele sengukhulu. So lapha okukhona kuyamele ukuthi ama-Democrats abe ngabantu abazakhangela ukuthi ngubani ozathatha kuBiden. ngoba ngikhole ukuthi uza kuthi angaqedi 4 years zakhe lezi lanxa kulobhubhane lolukhona aphinde athi uyama uvele kathesi usengathi ukuthi aphakamise unyawo nje uze soke kambona ukuthi angajona ezihlupha ngokuthi kuyini okuza kwenzakala kuye okumele kuzihluphe libandla lamademokrat
umnumzana Raphael Mthombeni isizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli ye-MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.